Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mhlakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 23 kumfufu 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yentaba zinduna uNhlanhla Yamangwe Ndiweni uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe, ngakho kumele asuke esihlalweni. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo okungabangela ukuthi iningi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose zonke iqonga mihla ngemihla.
Ukuthi umuntu abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo elizweni leZimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga sona isinkwa, abantu bayakukhangela futhi kungani kuthiwa ngumuntu mhlawumbe oyingamula kuyena ukuthi uyathenga isinkwa, kathi isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje.
Kuhlelo lwama-sanctions lamhlanje, amabandla ezombusazwe ayehlukene ngemibono kudaba lwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zezanu-PF lamankampani anobudlelwano laleli bandla.
Bona ama-sanctions abakhuluma ngawo yindlela yokubalekela iqiniso yokuthi bayihlulekile ukukhokhela ilizwe besibakuhle, ikakhulu indaba zonezi eze-corruption.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Induna uNhlanhla Yamangwe Khayisa Ndiweni wentaba zinduna uthi abantu kumele bangene ezitaladeni ngolwesihlanu lapho ibandla lezanu-PF elinxuse abantu ukuthi bayitshengisela besola izijeziso zenotho ama-sanctions, kodwa besuse umongameli Mnangagwa njengokwenzakala ngesikhathi sakamnumzana Robert Mugabe. Ekhuluma embuthanweni obuqoqwe ukuthandazela ilizwe lokunanza iminyaka elikhulu lamashumi amabili lanhlanu kwasungulwa idolobho lakoBulawayo izolo, uNdiweni uthe uhulumende usehlulekile njalo ufuna ukusebenzisa udaba lwezijeziso zenotho ama-sanctions ukucathela ukwehluleka ukubusa ilizwe. UNdiweni uthi kumele uZulu asebenzise ixetsha lokufola okuqoqwe ibandla lezanu-PF, asebenzise akuvunyelwa yisisekelo sombuso, asuse Mnangagwa lohulumende wakhe. Ephendula imbuzo, uNdiweni uthe kesabi ukubotshwa njengalokhu ake wakwenziwa wavalelwa ejele yeKami. Engezelela esithi ngabe uyesaba ukubotshwa ngabe engaphendukanga eZimbabwe evela kweleBhilitane lapho ayehlala khona okweminyaka eminingi. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo okungabangela ukuthi iningi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose yonke ezitolo iqonga mahlayana elizweni. Ukuze sizwe ukuthi amagetsi la akhuphuke ngesilinganiso esinganani njalo ukuthi ababhadala ngohlelo lwama-fixed lama-prepaid meters kuzahamba njani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Amagetsi umuntu kade wathenga bese kuthi wathethe umuntu kade ethenga $20 ngaphana ibhondi liselinga le-US, kathesi usewathenga $200 kuma-deploye nge-interbank rate phose ngoba bama-deploye ngo-10 amafitshane sinatsho njalo. Abalama prepaid meters uhlupho loba khona ukuthi ungathenga i-first 50 ngathi 5 units bese ngathi $50 ayabe esachiphile, then nxa susiya kulawana susiyadlula ngathi susiyathenga amanye the other 150 liyana ayabe seqansile ngoba ayabe se almost times 2 i-price yamkhona. Then in the moment usudlula khonapho asekuthayathile ukuzwa ngoba ayabe sekuthiya $3 something per kilowatt ngoba lana ucala lani 50-50 lokuzeliyana iyabisa kutshaya phose ngapha manje 41 cents that is 41 RTGS cents then ngaso kusiya ngale ngaphezulu la yabo lokukhwelisa yake bo 80 something then ungavela udlula i 200 iyabe sikuchaya sibili 3 point something dollars so kuyindlela yokuthi abantu bangadluli ukuthenga amagetsi awe 200 RTGS ngoba ungadlula khonapho iyabe sedula umuntu ongazange kubonakale kuba luhlupho kulabo bantu abalama fixed ngasikhangela amalokithi amadala njengabo phumula east labo phumula north kulezi ndawo lapho ngalama prepaid meters khona so lokho besebenzisa lokhana ukuthi uyabhadala kuphela amantendi regardless ukuthi usebenzise amagetsi anganani so nxa sikhangela ukuthi amagetsi athone ngeke amagetsi lapha emalokitshini ayahambe kusele ngo-5 aze ayebuya mhlawumbe ngabo-10 11 ebusuku kodwa nxa isibuyibhilela kuyamele uyibhadale yonke sona zindlela abantu asebecilwa kodwa ngaso kuyimule enkulu kale sikhangela ukuthi engxenye abantu basebenzise kusiya ku-40 singathi i-400 ungakuhluzisisa kuhle uyabona ukuthi uyagcina sokumele ukuthi ubhadale $900 ukuthi nxa ungumuntu anosebenzisa amagetsi amaningi and singakhangela abantu abaningi ukuthi bahola malini kathesi uyafika ukuthi abaningi bangikhona kabasondeli vele kubona leyi figa amanzi uzabhadala ngani ezinye indleko ezinyabo school fees o-transport kungawo ngokuthi abaningi bazokwehluleka ukuthi babhadale amagetsi khona la
manje laba abangenelisiwe ukubhadala inkoni ziyatholakala lokunye
njengoba sikwazi ukuthi emadolobheni lapha vele kasiyo ndawo enkulu kale kuyihlahlele vele singathi ngama-exotic trees ezokuthi ungazi akunjani ungazi akuzibase yizihlahla lokhu zemthuzi nje okucetisa emayadini singazi laba besakathizani labo phumula ngale abangakibo Robert Sinyoka labo-St Peters but kulamalokithi phela angekhodulwane lamagama lawo so bona bayaphila njani unganazela amagetsi kahambe emalokithini kuphela kibo-Selborne Park Hillcrest and so forth abengekho nje khona kuba ungasesikhangela-ke ngezemvelo zafika ukuthi sokudala ukugugudeka komhlaba because kuya sokule labo-deforestation labani vele bona imizi iminingi kangaka hambe iyihlelo zakhona zebe zingayo
inhlanganiso yakho yake yaba lohlelo lokukhankasela ukuhambelana lamagetsi
ke saba lomkhankaso omkhulu kakhulu ukuthi besingena sibile bamathe batshengisele ukuthi abakwenzakalako babakufuni kathesi besike sama ngoba besikhangela ukuthi sikuhluzisise ukuthi kanti kuvele kutansa kusiya ngathi kodwa bengaqhubeka kunje singakhangelanga uzesa kuphela yedwa sikhangelela layo yonke nje i-service provision yabi khona okuthi ukuthi abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo elizweni lezimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga sona isinkwa abantu bayakukhangela fike ungani kuthiwa ngumuntu mhlawumbe oyingamulakuyana ukuthi uyathenga isinkwa kathi isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje asabali-ke igetsi samhlane ezaba khona sibili ukuthi abantu bayasebenzisa ilanga lonke khona kuzabonakala ukuthi igetsi iyadula okwakhathesi ukudula kwayo kusuka kuvalwe ukuthi abantu vele abayisebenzisi so kuyahlala inyanga ihlala ingaphelanga ngoba abantu sebephephela ngabo kumagazi abanye njalo sebeqina bebasa ngabo ubulungu benyamazana zona ezinkomo abaseduzane langapha kibophumula ngapha kuthi abanye njalo babasa inkuni abanye sebetheka-ke zitofu zona ezamagazi lamaparafini njalo ngabantu bezethu ungababiza bayafika bachamande babambe lapha bayekele lapha abazwakali ukuthi kathi njengoba igetsi beyidulisa kangaki ngekho injongo yabo kuyini njalo bahlose ukuthi benzeni
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Amabandla ezombusazwe ehlukene ngemibono kudaba lwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo oweStudio 7.
Amazwe angentshonalanga ethesa amalunga eZANU-PF izijeziso lezi eminyakeni engamachumi amabili edluleyo ewethesa umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuqilibezela kukhetho lokubusa ngodlame. AbeZANU-PF labamanye amabandla aphikisayo amancane bathi izijeziso lezi kaziphazamisi labo eziqondiswe kubo kuphela kodwa ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele lemizamo kahulumende yokuvuselela umnotho ngokunjalo bathi kumele zesulwe. Lo ngumkhosi abazawuhlaba njalo ngolwesihlanu ngesikhathi betshengisela phezu kwezijeziso lezi bebambene lo manyano weSadaki. Ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi ibandla leMDC yilo elakhankasela izijeziso lezi. Ngakho uthi kumele isiphathamandla zaleli bandla zicele iMelika labe-European Union ukuthi bazesule.
Kambe sure ngabantu abanjani abafuna ukungena embusweni behamba phezu kokuhlupheka kwabantu. Ngabantu abanjani abanjalo. Thiye safunda ukuthi umuntu ulungiselwa abantu, awuzilungiseli wena.
Ugawule uthi bayalubonga uxhaso lweSadaki ekuthini izijeziso lezi zesulwe.
Ilizwe noma lingaphansi kwama-sanctions kodwa limele liphile lizingindlela zokuphila. IbiSadaki sisapota amanye amazwe aze-Afrika sisapota ukuthi hayi ama-sanctions asuswe.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Mologele uthi ukutshengisela ukuqoqwa iZANU-PF kodaba lwezijeziso lolo ikudlala nje ngesikhathi. Uthi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo alandele yonke imininingwane eyabekwa yiMelika egoqela ukulwisana lenkohlakalo nxa efuna zesulwe.
Bona ama-sanctions abakhuluma ngawo yindlela yokubalekela iqiniso yokuthi bayihlulekile ukukhokhela ilizwe lethu kakuhle, ikakhulu indaba zonezi eze-corruption. So ama-sanctions they're just a cover up.
Kodwa bathi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu ngendlela ezitshiyeneyo. Nanku ilizwe kale nelisi ukuboleka imali kunhlanganiso esifana labo World Bank labo IMF.
Ngamanga luhlaza tshoko ngoba iIMF leWorld Bank zisebenza leZimbabwe okwamanje azizake zifake ama-sanctions again eZimbabwe. Mali ilandelela okusedabeni uMinister Mthuli Ncube utshona ethiwayi iIMF leWorld Bank ngoba balama-conditions abo okuthi banike ama-loans eZimbabwe. So ngamanga luhlaza.
Abanye abalwela amalungelo oluntu labenhlanganiso ezizimeleyo labo bathi izijeziso lezi akumelanga zesulwe ngoba uhulumende weZANU-PF eqhubeka ngokwephula amalungelo. Omunye waba lombono lo yingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Izijeziso lezi azingasulwa, azingasuswa, azihlale zikhona. Ngubani ngo-2019 ongafuna ukuqhubeka esenza amabhizimusi, esenza konke esingathi ngama-dealings omhlaba amazwe omhlaba wenzayo, esenza labantu abalobomi obunjengobezanu, esenza labantu abakhohlakale njengabantu bezanu abangamasela.
Umhlanga uthi ukubulawa kwabantu libutho kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa uzimisele ukuqhubeka ngonyawo obeluhamba ngomuyi umnumzana Robert Mugabe.
Bangababulali okwaziwa nguZulu wonke lomhlaba wonke unje jikelele uyakwazi ukuthi abakhokheli bezanu izandla zabo zigcwele amagazi abantu abafelibela. Umhlaba wonke uyakwazi lokho. Okudanisayo ukuthi sizweke sokukhulunywa kuthiwa abakhokheli beSadiki lezinye inkokheli zase-Afrika zithi izijeziso lezi kazesulwe. Zona iqiniso zilazi ukuthi abantu bezanu yibona abajezisa uZulu wonke jikelele weZimbabwe. IZimbabwe lamhla ilele yathi bhazalala ngesisu iphelile, iqedwe yibo bona abantu 39 years.
Abalwela amalungelo basola umanyano weSadaki besithi kumele ukhuze uMnangagwa achiyane lokwephula amalungelo athi ukumsekela kudaba lokwesulwa kwezijeziso kuphela. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, yimi uNtungamile Nkomo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi kunga kataligi ile lobuti ngolwesihlanu likhefu elifakwe nguhulumende ukufola kutshengiselwa kusolwa izijeso zenotho imihloliso yama O lama A level emele ilotshwe ngalelo langa kuzamele ilotshwe ngalo lelo langa. Iphephandaba le The Chronicle lithi unobhala wezanu PF obona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Obethi Mpofu usese emthethwandaba umsekeli kanobhala obatsha webandla lonalelo elezanu PF umnumzana Louis Mathutu esithi wamgcona. Ngalokho Mpofu uthi ufuna amhlawule imali ngamadola izigidi ezilichumi $10 million. Umathuthu waqamba Umpofu lenye inkokheli yezanu PF njengamasela abo amele abotshwe. Iphephandaba le The Herald lithi usikomishi wamapholisa uCommissioner General Godwin Matanga uthi sebehlulekile ukubopha enye inkokheli yezanu PF eyabaleka elizweni besebenzisa inhlanganiso yamapholisa omhlaba ijikelele i-Interpol. Ababaleka elizweni babalisa umnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Walter Mzembi labanye. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu. Lisiphake imbono yenu okusenhlizweni zenu elisithumela khona nge-WhatsApp.
Sanibona bantu abahle basakazi bethu abahle kunuma no-witness wabandla ngesizwe sethu uyazi asikakwazi ukuthi inkinga ikuphi la inkinga ikubabusi noma inkinga ikuphi asisakwazi kahle kahle kodwa noma sithi siyabheka lo mdala lo angiboni ukuthi ekhanda usaphelele ngoba igazi alicikileyo liningi kakhulu okokuthi mhlawumbe ileli eseliduma ekhanda lakhe ngoba akwenzayo naye angiboni ukuthi uyakwazi angiboni ukuthi uyakwazi ngoba akunamuntu ongaboni ukuthi abantu lapho bahlupheka okungakanani and ukudura kwezinto ziyakhwela mihla namalanga uye futhi okwenzayo lokho kathesi sokuphezu kwamandla akhe naye ngoba angiboni ukuthi ukuyenza ngekhanda eliphilileyo ikhanda lakhe aliphilanga akusaphilile abantu siyabe sibona ngathi ukhona umuntu kanti akekho laphaya so uma abantu becabanga abawushintshi umbuso ukubanjwe ngezinye izandla ngoba lapha siyafa and sifa futhi thina kakhulu ungakhangela kathesi nokuthunjwa kwabantu abantu bathunjwa ngabangapha nasemathisabo. So into enjalo abantu mele bayinanzele uyabona.
So Studio 7 ngimamela umazini mamela kuma audio sithunywa ngabanye nje kuma groups so ukuthi SMS ngikwazi ukuba live talk kuyabe sekuvele sokudlule bayandisa ukuyithumela maybe ngakwapas 18 so kusiyale phambili vele kuyabe sekusho ukuthi sidlule vele live talk. Angazi ukuthi ngiyenza kanjani. Angilibingelele ku-Studio 7 ngaphokwele eMelika egama lami ngu-Elec Nakwamzizi. Ngiyafisa ukuba ku-live talk kodwa ke inkinga ebakhona ikubana iradio ayikwazi ukubamba i-Studio 7. Nginayo i-shortwave ne ayangazi ngizama ukusesha but sometimes ibambele ebutene icime sicima nje so nge problem yokuthi yabe ngifuna ukungena ku-live talk but like eyadlulayo leyana ikhuluma ngama-refugee e-South Africa ngazi ukuthi mani nayo i-audio ningangisiza ningithumele ngiyafisa ukuba ku-live talk but angazi ukuthi ngingenakanjani.
Salubonani balandeli be-Studio 7. Mina bengithanda ukubonga umsebenzi wenu eliwuphetheyo omuhle kangaka okhuluma indaba zeqiniso ngoba sesikhathele ngale yakithi le okuthiwa yi-TV Zimbabwe le uvula kuphela uzwa bamnangagwa bathi bengithanda ukukhuluma ngendaba yama-sanctions la mina kangiboni ukuthi ama sanctions la affecta kanjani ngoba aphiwa ama individuals aphiwa ngelizwe leZimbabwe ende bona abantu laba bafuna ukusisebenza okwamanje ukuthi thina singene emgwaqweni demonstrate bebe sebezela imali yabo bebodwa abaselandaba lathi njengoba vele bengelankinga lathi avela abasinanzi so ngwabo na befuna ukudemonstrate ngama-sanction la abangene bona emgwaqweni thina hhayi asingeni le ngiyabonga igama lami Mobilizwe.
Salibonani balaleli, salibonani basakazi. KK Ncubelo eGoli ngapha. Mina engahle ngikusho nje ukuthi besicela ukuthi iZANU-PF isikhiphele lawo ma-sanction bakithi asehlukumeze ilizwe. Bawakhipha kanjani na? Ngoba nanku phela European Union yabeka izizathu zokuthi iZimbabwe kayiyekele ukuphula amalungelo abantu. Shombe nxa iZANU-PF ingakuyeka lokho kungaba ngcono kulawo ma-sanction abathi afakwa kodwa nxa bengathandi ukuyeka lokho kuyatsho phela ukuthi ibona kanye abalo abakhoza ukuthi ama-sanction ahlale ekhona nesami isitolobo singesithi sona nxa kungenzeka i-Politburo ihlangana kuye kube lomunye nje imemba yeZANU-PF enesibindi ezobatshela ukuthi madoda asiyekeleni for ukuhlukuluza abantu ukuphula amalungelo abantu sike sibone ukuthi ama-sanction ngeke bayahlehlise nabo ngeke bayakhiphe bebodwa nje ngoba nanku phela into abakhuluma ngazo balokhu beqhubeka ngazo behlukuluza abantu kubulawa abantu kutshontshwa abantu ebusuku iyinto ye-European Union eyathi kayifuni kodwa bona baqhubeka ngakho yibo ngithi sicela bona basikhuphele lawo ma-sanction ngoba yibo ababambile ukuthi angaphumi ngiyabonga
mina ngithanda ukubana ngikhulume ngodaba luka lukamnangagwa ukuthi abantu siyadubeka sithwele nzima siyasafa akula mali sehlukana nemuli zethu ngenxa yenalo umnangagwa sithwele nzima abazali badubeka noma unenkoma usakwanisa ukuthi uyithengise nangagwa kodwa ngelinye ilanga inkosi zakubona okhuluma yimunyoni uchichelela lapha sehaburuni
yabonga balaleli bethu lingakhohlwa ke ukuthi lani le nelisa ukusithumela imilayezelo yenu lingakhohlwa njalo ukuyenza ibe mfitshane ingabi imide ngoba siyayithola iminingi imide sehluleke ukuyifaka emoyeni siyabonga Omela elemelika kwele Ukraine umnumzana William Taylor uphe idalele House ubufakazi obukhomba ukuba umongameli Donald Trump ngempela wayefuna ele Ukraine ukuthi licubungule omunye wabafuna ukuncintisana laye kukhetho umnumzana Joe Biden. Nxa lelo lizwe lifuna uncedo. Ubufakazi buka Taylor abethule ensitha phambi kwamalunga edalele House izolo. Ububikwa buyibo osebukhona obutshengisa sobala ukuthi uTrump kumele asuse ngohlelo lwedale olithiwa yi-impeachment ngesilungu. Kolunye udaba amalunga amaDemocrats afuna ukuqhubeka esemjahweni wokudinga uzancintisa uTrump alichumi lanye akhangelelwe ukuba malutshwana kusiyafika ukuphela kwenyanga ezayo. Kusiya ngokuthi bayabe bebuthelele imali enganani eyokubaphathisa kumkhankaso wabo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ukumbuza ukuthi ubona njani okwenzakala kumalunga la awamademocracy.
Ya lapha lapha kusese masinyane ukuthi sikhulume ngoba zonke zikhanya zi iya njabo chile ukuthi izindala zonke ya mujike lo bhanxa zonke sibili akukakhanya ukuthi lapho kuyakela khona indlulo xa kuxa kodwa abantu bazakhuluma kuya kwesikhathi
kodwa nxa sikhangele yena lo okhokhelayo umnumzana Biden ubona ungani kungamphunyuka yini kumbe sekuphethe esidukwini
ya bohlala isilala kwenzima ukuthi osho ukuthi kanjani ukuthi kungaba njani kodwa ke asazi ukuthi angawina yini ukuthi oza ngoba isikhathi bese siseleyo bona ngani kusasele iminyaka lezinyanga so asazi ukuthi okuza kwenzakala khonapho especially kusiyafika uJanuwari okungenzakala khonapho sikakwazi kodwa
nxa ukhangele wena indlela abaziphatha ngayo bonabo abafuna ukuncintisa ukuba umongameli ungathi phakathi kwabo ukhona yini ongamisana mathupha lo mongameli Trump kungxoxo mpikiswano baphoselane aqatha bobabili kumbe bonke bakhanya bebancane kuTrump
ya if kodwa bonke bale chance balethuba lokuthi bamuse uTrump bonke sibile balethuba kodwa engimesabelayo futhi awuza kumangalisa ngoyo Biden ngoba ukubese ukuthi bafake uBiden laphana uBiden kulabantu abaningi abangamthandi abangama Republicans ngoba evela kuObama njengoba engu-vice president kaObama so ukufaka uBiden kungaba right kungakhathaza
lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kuShortwave.
Bayakhala ke sithatheke ikhefu kancane silalele u DJ Shoes. High heels, the elephant heels, ingoma ke imnandi, ingoma ka DJ Shoes, isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele ke inhloko zendaba. Induna yentaba zinduna umnumzana Nhlanhla yamangwendiweni uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe ngakho kumele asuke esihlalweni. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo kungabangela ukuthi iningi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose zonke iqonga mihla ngemihla. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa uChris Gande ngesitasidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ntambama ngo-1:30.